So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Mbimbitho 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igciwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster. Walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owe-ZITF neminye.
Sikhuluma ukuthi wakhona i-patriotic act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yehe, asiyali ukuthi abantu bayathunjwa, but akube lama-true abductions, not ama-fake abductions.
Abeqembu elizibiza ngokuthi i-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho oweZimbabwe Patriotic Act. Njalo abasakhulayo baveza imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbuthano wokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lombukiso weZimbabwe International Trade Fair wezokuthengiselana ebiza kwenzelwa kobulawayo ngenyanga ezayo kayiseyikwenziwa njengoba kube kuhleliwe emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Ekhuluma lentathelo zindaba eHarare lamhlanje, uMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imbuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza, eyemichado kanye leyemidlalo. Uthe imbuthano kayile kayisoze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo, wengeza ukuba uhulumende uza kutsho ngemva kwaleso sikhathi ukuthi kuyiwa phambili njani. Kodwa uthe izikolo kazisoze zivalwe butumutumu ngoba sezizavalwa vele ngamaviki amabili alandelayo. UMnangagwa uthe bathethe amanyathelo lawa emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukuthi uZulu alalele inkuthazo yakhe le ngcwethi kwezempilakahle mayelana ngendlela zokuzivikela ezigoqela ukugeza izandla lokungabuthani. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi abambane ekulwisaneni lomkhuhlane lo, kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Asizweni amazwi yakhe.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Uhulumende sedlulisele phambili umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, yonke imbuthano yokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lembuthano yezemidlalo layo isimisiwe. Imbuthano le izaqhubeka ingozi ye-coronavirus ingadlula. Wabe kuzasetshenziswa kule mbuthano okufana lemali sokuhangelene lokulwisana lomkhuhlane lo kanye lendlala. Imbuthano yabantu abedlula ekhulu egoqele ukukhonza lemishado izavalwa kwenyanga ezimbili. Siza kwazisa uZulu ngemva kwalokhu ukuthi kuzahamba njani.
For the next 60 days, after which suspension will be reviewed.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lentatheli zendaba lamhlanje. Abekansili yakobulawayo kanye loZulu bathi baya kujabulela ukumiswa kombukiso wezokuthengiselana owe-trade fair lo mthimba kazibuse. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxelo kansila waleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube.
Siyasamukela lesi sinqumo sikahulumende esokumisa imbuthano leyo mibili ngoba iyo eyingozi emkhulu ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari kwenzakala elizweni. Ngakho singakakhulumi ngezombusazwe, singakakhulumi ngokudla, singakakhulumi ngani okuqathekileyo zimpilo zabantu. Sokuqathekile ubana sivikele izakhamizi zakoBulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho. Khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane. Abantu bahle bama ukuhlangana wahle wanqabela ukuthi ungamemetheki. Ngoba ingozi esilayo enkulu. Umsebenzi kahulumende asokuvala izikolo, asokumisa imbuthano, ikumeka sure ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokutesta silayo. Ngoba sikhuluma kanje, sibone ukuthi unganxa ungena emabhoda akithi, the only thing that they test you is a temperature. But ngokuzwa kwethu kukhona amanye ama-signs angasiwo temperature. So yikho uhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi lokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa ngumkhuhlane lo usenze njani.
UZulu wakoBulawayo yena uthini ngalomkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakoBulawayo bathithibele okumangalisayo ngalomkhuhlane. Okwenza bethithibale kakhulu ukuthi njengoba khona lapha elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi okulapha umuntu otshaywa likhanda. Wathi molo omkhuhlane ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye ukhahlamezeke kakhulu uZulu wakoBulawayo ngamazwi acaca ngelithi akhulunywa nguminister of defense ukuthi hayi lo mkhuhlane abantu kabazihlalele nje mahlayana ngoba umkhuhlane okujezisa abamhlophe. So kuyakhahlameza abantu bakoBulawayo bakhahlamele kakhulu yikho bebona bejabula kakhulu ukuthi independence bedluliselwe phambili.
Umnumzana Mlandi Ncube ngukansila wakoBulawayo. Untungamile uphinde waxoxa njalo lengcwethi yezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imibono yakhe.
Ukumiswa kwembuthano elabantu abanengi okubalelwa khona i-trade fair le independence okwenziwe ngumongameli namhlanje kuyinto vele ekhuthazwa yi-World Health Organization inhlanganiso yezempilo emhlabeni ethi yona kakuvinjelwe ukuhlangana kwabantu abanengi endaweni eyodwa ngokuba lokho kungenza ukuthi kumemetheke igciwane leli le-corona. Ngakho-ke akulanto emangalisayo kukho bese kuphuzile ukuthi akwenze. Akudingi ukuthi zibe khona i-coronavirus elizweni, akudingi ukuthi kuze ube khona umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Ukuvikela yikho okuqakathekileyo. Uyamemetheka ugcwala umhlaba wonke jikelele, kuhle ukuthi uvinjelwe ungakaze uchake indawo yonke ngokuba ungaqala ukuchaka indawo yonke kuzaba nzima elizweni elilobuya ngobungaka, elilokwehluleka okungaka, elilombuso owehluleka kangaka ukuthi kubuyiselwe emuva umonakalo ozabe usudalwe i-COVID-19 kumbe i-coronavirus.
Udaba lokungavalwa kwezikolo ke ulubona njani?
Ukuthi umongameli athi izikolo kaziqhubeke zivuliwe ngokuba seziseduze ukuvalwa ikungazwisisi ingozi ye-coronavirus. Izabe kungenzeka ibe isichithekele yonke indawo. Kanti-ke ukuvalwa kwezikolo kuyikuvikela. Nxa uvikela kawudingi ukuthi kuze kube le ngozi evelileyo. Njalo kawulindi izinsuku ukuthi ngoba phela vele sekusiyathutha izinsuku zezikolo. Uyamisa kuphangise ukuthi zivulwe izikolo ukuze phela lezi sikhathi esilahlekela abantwana besikolo bengafundi silungiswe ngokuthi ziphangise ukuvulwa izikolo babuye lesikolo nxa ngabe lowo mkhuhlane uyabe usudlule emhlabeni. Ingozi-ke inkulu. Kumele kuvalwe izikolo, kumele kuvalwe imibuthano yonke labantu abanengi njengalokhu inhlanganiso yezizwe yezempilo iWorld Health Organization isisho. Kuyingozi ukuthi ulinde ube ulokhe ufuqela phambili usithi hayi ngemva kwesikhathi singaka kungabe sekurayithi kumbe ukuthi izikolo sezisiyavalwa. Kuhle ngabe uzise zavalwa kumanje kungakabi lomonakalo.
Lo-ke bekungumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo. Direct from Washington, the voice of Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lePhalamende kubana lethule umthetho ozasebenza ukulondoloza isizwe seZimbabwe ukuze bathoniswe lokujeziswa labo abakankasela ukubekwa kwezijeziso zomnotho. Abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe kanye lentathelo zindaba eziloba indaba zamanga ngendlela ekhuthaza ukuqhubeka phambili kwelezi zijeziso oweZimbabwe Patriotic Act. Omevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhasi laba batsho lokhu phambi kwekomidi yedale lePhalamende elibona ngobudlelwano lamanye amazwe ekhokhelwa ngummeli weMakonde, uMnumzana Kindness Baraza. Abekomidi le banxuse laba bantu ukuba bachasise udaba lwabo lokukhankasela ukususwa kwezijeziso ezetheswa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lohlelo lwabo lokuhlala lokulala phandle kwehofisi yommeli weMelika betshengisela. Umgcini sihlalo webhasi uMnumzana Calvin Chitsunge ulandisa kabanzi ngomthetho abawuqhuqhuzelayo oweZimbabwe Patriotic Act.
Ndochikumbiro chatiri kukumbira. Saka tirikumbira zvekare kuti mutemo uyu kana kuri kuti
iso isicelo sethu zona lezo. Sicela bajeziswe kanzima abaye betholakale belamacala alolu hlobo. Isijeziso sakhona sifike kuminyaka eyi-25 kulaba batholakala belomlando. Ngemva kwale minyaka sithi thina ma ethe wasiceda isigwebo sakhe akumelanga atholise ithuba lokuba ngumkhokheli kuhlangothi zonke zikahulumende i-public office.
Isikhulumeli sale inhlanganiso uNkosazana Salingoni ulandisa ukuba kungani befuna ubekwe ngesiphangiphangi lomthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Umthetho lo ozakwanisa ukubopha bonke abazabe bebizela ukuthi kube lama-sanctions eZimbabwe. Ama-journalists abazabe painter ilizwe ezifu, libi ezifu kulezinto ezibi ezenzakalayo zona zingkungamanga ababe yakhuluma. Njalo sikhuluma ukuthi akhona i-Patriotic Act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yeye asiyali ukuthi abantu bayathunjwa, but akube lama-true abductions.
Enye inkokheli enhlanganisweni ye-Broad Alliance Against Sanctions, uMnumzana Jacob Chabalala, ulandisele amalunga ekomidi le ukuba yena engomunye walabo asebaphazanyiswa yilezi zijeziso ezabekelwa inkokheli kubandla leZANU-PF lohulumende.
Ama-watch industries bevumelana lamazwe angaphandle abazawabo ukuthi bafake ama-sanctions lapha eZimbabwe. Babecabangela ukuthi uhulumende kayisozi survive even 6 months.
Kodwa isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, olilunga ledale lePhalamende elimela iWange Central, uMnumzana Daniel Fortune Mulukele, uthi kulilungelo lomuntu wonke ukutsho umbono wakhe, njalo akavumelani lokubunjwa komthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Thina njenge-MDC siyabemele siyicubungule indaba enje. Asondaba engicabangela ukuthi singahle siyamukele, sinikeze usekelo mbi support. Indaba esifisa ukuthini imeli yabantwini ithukele ebandla. Ngoba singayekela ihamba injalo, so ungathi sesimixa up okweZANU-PF lokweZimbabwe. Kulomahluko omkhulu phakathi kweZANU-PF leZimbabwe. And njengemember of parliament, umsebenzi wami ukuthi ngikwahlukanise khonoko.
Umulukele uthi lo kungasimthetho omuhle, kodwa bezimisele uhlangana lawo edale lePhalamende lapho usulethiwe.
Ngumthetho esicanga ukuthini ngabantu abasupporta umbono weZANU-PF, kodwa mina ngicanta sombono weZimbabwe. So ngoba yimthetho eyagcina isincindezela abantu, isithelenisa ukuhlukuluza abantu, ukunika abantu amacala abangelawo.
Ikomiti yebenxuse abe-Broad Alliance Against Sanctions ithi izokhweza udaba lwabo kwabanye babo edale lePhalamende. Anduba batsho ukuba kwenziwani sebephose bafikisa umnyaka behlala lokulala phandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe besemba phansi ukuba abasoze basuke lelo lizwe lize lesule lezo sijeziso. Imizamo yokukhulumisana labe ofisi yommeli wakweMelika ukuthi sizwe icele labo ngalomthetho oqhuqhuzelwa ngabebhazi yehlule, kodwa eleMelika lihlezi lisithi izijeziso zenotho azetheswanga eleZimbabwe njengelizwe, kodwa inkokheli ethile yeZANU-PF lamankampani adlelana laleli bandla. Uhulumende weMelika uhleze esitsho ukuba kungumthwalo kahulumende weZimbabwe ukulandela iziqondiso zokuqoqa ukhetho ngendlela eyamukelwa umuntu wonke, ukulondoloza amalungelo oluntu kanye lokulwisana lomkhuba wonkohlakalo anduba lezo ziphathamandla zikhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Elemelika lisanda kwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo lokaZulu. Umbiko lo uphume ngeviki edluleyo. Wamukelwa ngenjabulo ngabalwela ilungelo loluntu elizweni. Besithi, akula mehluko okhona phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokamuyi umnumzana Robert Mugabe. Umike wobe weStudio 7 uxoxele Steven Sibanda osakhulayo olela amalungelo oluntu.
Umehluko phakathi kukaRobert Mugabe lopresident Emmerson Mnangagwa kutaka ngokubonakala ngabo. Xa sikhangela upresident Emmerson Mnangagwa sithi uwakhe kuphambili kodlokamongameli Robert ungumongameli Robert. Siyakhangela empilweni yethu sizalwa size sikhule sike namhlanje azange sibe kuthiwa kanti eZimbabwe udishile umuntu wafa xa ethi obedemonstrator. Siyakhangela kuhulumende kaka-Emmerson Mnangagwa kuthe ngela minyaka engene ebukhosini kwafa abantu abadlula ithumi. Siyakhangela njalo ama-evidence enzakala January station to transition to kale response yenziwa ngurhulumente kaEmmerson Mnangagwa to speak volume.
Sike saxoxa labasakhulayo abebadlele ZANU-P F, yena uthi okushiwo nguhulumende weleMelika akusilona iqiniso. Uthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ngempela ukuguqula isimo elizweni. Ukubona njani lokho?
Ngathi inkulumo yabo bahle beyikhuluma kuzothatha isikhathi eside. Khathi sesingena mnyaka wesithathu sithetha amatomu. Angazi bana yena uzakulungisani isikhathi abathi sizathatha isikhathi eside kanganani. Kunomuntu angabusa ukomnyaka kulomehluko sibe. Kodwa nxa ungalalokhu usengeze ububi inyaka isiloku isanda. Singazela themba la ukuthi sizalunga ngaphansi kobukhokheli wakho.
Sikhangela okwayenzakala elizweni ngomnyaka ka-2018 njalo umnyaka osanda ukudlula lapho kwadutshulwa abantu ababetshengisela. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa esesetha up phela ikhomishini yona ebele njongo yoku-investigator ukuthi kahle kuyini okwayenzakala. Ubona ngani lokhu yisenzo esitshengisa ukuthi uMnangagwa uyahlonipha amalungelo abantu?
Ubona isele nxa lintshontshile lenza auto cover up lesithiwa into yenziwa ngupresident Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo nxa sikhala constitution yethu lokukhipha amasosha ahlambanile yenza calm down i-violence yesenzakele abantu bazodutshulwa yena nguye u-commander in chief of defence force alo kuthi wena nxa ungu-captain wethim iqembu labo lingaziwa nguye bu-responsible for that angeke asize akwazi ukuthi abantu badutshulwa ngobani. So upresident Emmerson Mnangagwa uyakwazi sobala ubana abantu badutshulwa ngamasosha akhe. Uthi asithi that commission of inquiry that is why you waste of time therefore ngimali ajelisisa abantu
uphosela amazwi wakho okugcina phezu kwawo lolu daba.
Namazwi ama okugcina njalo engihlala ngiwakhuluma ingathaba kakhulu nxa uhulumende waseZimbabwe ingamphathela njengoba nje ithambo likayitshaye Samara xa bamdlala xa esakuphila bangasithengisa ukuthi lapha kodwa wasamfunta angena eZimbabwe. Ngathaba kakhulu siyembona lapha komithetha.
Silokhu sikudaba lunye lukaZamara siyezwa abebandlele ZANU-P F bona basithi lokhu kwayenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Uhulumende kaMnangagwa uyahlonipha amalungelo njalo uzimisele ukubona ukuthi uZamara yena ungaphi. Ungathini ngalokho?
Ngathi ngesikhathi sana ozongupresident okwamanje yebe ngu-minister of justice ngiyesahamba siyamnika i-petition sela ukuthi basinsuti udignita eZamara. So akekho into enjintshayo waphuma lapho wasuka ku-defense wangena kumithi. So uyakwazi ukuthi ahambisa njani indaba kayithetha.
Lowo ke ngumnumzana Stephen Sibanda osakhulayo olwela ilungelo likaZulu uxoxe lo Mike Hobe owe Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele uhlelo luqala ngo 8 bese luphela ngo 9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisandukwethula umbiko othi eZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukwengena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Mthwakazi muhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo 8 ntambama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Donald Trump welemelika ese-White House sesethule iziqondiso ezimbalwa zokuphathwa kwengozi yokusabalala kwegciwane le-coronavirus ezigoqela ukwaliswa kokubuthana kwabantu abedlula ichumi okwamaviki amabili alandelayo. Ekhuluma emhlanganweni labezindaba, umongameli Trump ubike ngokuvala kwezikolo, ukwaliswa kokuhamba-hamba kwabantu, ekhuthaza abasemelika ukubana bahlale emizini yabo okwamaviki amabili alandelayo. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esinika uhlelo lwezinotho.
Iningi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla njalo lomnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstats, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekanhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isilo esingabantu esikhetha kwe-experience kudala sisasebenzisa imali yamaqhinga. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro sagcina sesisebenza sesisebenzisa ngokunobiyela zitsheki or ama-travelers zitsheki obaaziningi. So as long as ipolitics yelizwe ingahambisani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyaqhubeka iyinkinga, ilokhu isteshi i-value singansikayo yokuthi imali yethu ibe stable, ibe yimali ele-value ikuthi kulungiswe indaba zombangazo. So akusoze kudintshe lokho nje okuyabe kusenziwayo kuthi abe silokhu sisebenziswa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka isikhala phana uyamenda kuvuleke laphana, but inkinga yokuthi izigamba zakhona zisuka zifuleke zibe ziningi kakhulu. Mali lokhu ihleka ngenxa yemisindo ekhona. Isifikhala ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe usiyathenga izinto udida njani kakho imali, abantu abayifuni ngoba ekugcineni ayikhengi lutho, igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo, umnumzana Edwin Dlovu, ongusomabhizimusi, uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Bacala kuthiwa i-bond note liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa, ebuseni ungathi uyatshintsha i-rate yalo liqathanisa le-rand le-US dollar, uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo. Liwa nsuku zonke. Ubusukhangela-ke le mpahla ezitolo lapho abathengisa khona-ke ngalo-ke idola lelo kuthiwa ibhondi, uzathela ukuthi intengo itshintsha malanga wonke, mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha ama-taxi, kodwa-ke ezitolo ezincane abantwini abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenza-ke ukuthi babize intengo yabo-ke ngenye dola, ukuthi usitsho ukuthi hayi US dollar yilayo bese becalculator ke bekhangela ke irate yalelo langa ke yiyo iprice yabaza kucharge yona. Abasacharge ke ngayizi imdola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngiyangena nje ezitolo ngidinga ke icharger yefoni indawo zonke bebenzela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hayi nxa ungelayo singakubizela 400 kumbe 500 ngebhondi okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla wedola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikheshi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho cash uyahluleka nxa sisiya ema-wholesale tayihoda abanye bayala. Sokulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikheshi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini le bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukuthi bakoda izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali nale sebeyiyala ezitolo. So sokulobu nzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuthi sonodinga ama-coins mba amarandi ukuze kwanise ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi lebhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu somele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency marandi kumbe amapula ukwenza ukuthi ana esikathenga impahla phandle kwezi nxa umuntu owodayo. So sokunobunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi into bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikheshi yakhona kabanayo. So sokunobunzima ngapho umuntu angazathi ngiyamukela ikho khesh yakhona leyisenjani ingamukeleki. Nala wonke umuntu kathesi phose sethengisa ngokunjalo ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho amafemu seyavalo abantu sebephila ngokuyawoda impahla ibathengisa.
Ngakwelinye icele uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. UMongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezela ngoba uhulumende ulemizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebesihamba lazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igcikwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster, walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu, ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owezetitf leminye. Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho weZimbabwe Patriotic Act. Abasakhulayo bona baveza labo imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.